Olamukela emoyeni ngenjabulo ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sibona ukuthi ukuncishwa kwawo imali kuyabangela i-corruption khona ngale kuzimseki njalo. Ukuthi abantu bayakwanisa ukuthi bephiwe ama-certificates angasowabo. Sake sakubona lokhu kwenzakala.
Izisebenzi zohlangothi olubona ngezemhloliso olwezimseki zithi nxa zingahlawulwanga imali yama-allowance yokubhadalela indleko yezindlu, zilakho ukukhalala umsebenzi.
Yebo, kuliqiniso. Umnumzana Khawuzani ubotshiwe ngamapolisa namhla ekuzulwe ebusuku kumadaba kakusa. Ebotshelwa ukuthi icala lokuthi nguye ongabe wathisa e-iFood lapho kwatha khona emahofisini ezamtm.
Ilunga lekomiti yabasakhulayo kubandla le-MDCT eHarare, umnumzana Ishmael Khawuzani ubotshiwe lamhla emadaba kabusa esetheswa icala lokubhomba ihofisi yezanu-PF e-Highfields. Inhlanganiso ezimele yodwa ekhangelane labaswelayo ye-Poverty Reduction Forum Trust ithi liyaqansa inani labantu asebephila nzima emadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izisebenzi zohlangothi olubona ngezemihloliso olwezimseki zithi zifuna ukuhlawulwa imali yama-allowance yokubhadalela indleko yezindlu esilesikhathi eside ingabhadalwa ngumqhatshi kusenzekala ngesikhathi ilizwe liphakathi kokuloba imihloliso. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Isikhulumeli sezisebenzi zezimseki kulolu daba umnumzana Matthias Gujutu uthi izisebenzi zifuna ukubhadalwa imali efika ngenkulungwane ezingamakhulu amathathu amadola eMelika, $300,000, eyavunyelwana lomqhatshi ngomnyaka ka-2011 kusivumelwano se-Collective Bargaining Agreement elokhe ingakabhadalwa. Kungenani lemizamo yezisebenzi yokuthi ibhadalwe ngesikhathi, okutho kwamanje sebelubhekise kumphathi intambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa.
Now we are saying executive is one. They are in power. They are totally in charge. Minister of Education, Minister of Finance. Now we are appealing to Comrade Patrick Chinamasa that please, here's an issue. We are talking of education here. We are talking of the exam. It's the flagship of the nation.
Uthi bazama ukulandela indlela zonke okuqoqela lokuya emithethwandaba ukuze bethole izinqumo, bethola lezi zinqumo zisekela amalungelo abo. Kodwa imali ayikatholakali kuze kube namhlanje. Incwadi yamagqwetha alezi zisebenzi awe Nyamushaya, Kasuso and Rubaya esilayo ikhomba obala ukuba izisebenzi zavumelana lezimseke ukuba zibhadalwe imali efika kunkulungwane ezedlula amakhulu amane, $420,000, yokuphathisa kumithelo yezindlu. Kodwa izimseke yenelisa ukubhadala inkulungwane ezilikhulu, $120,000 kuphela, isithi ayinayo imali ngoba imelele ukubhadalwa isikweletu sayo zesigidi ezintathu zamadola, $3 million, ngohulumende ukuze yenelise ukubhadala izisebenzi. Umnumzana Admaya Zaya wenhlanganiso yeZion esebenzelana labatsha uthi izenzo ezinje yizo eziphazamisa inqubela phambili yabatsha, njalo kungaphazamisa lesisindo lomumo wemfundo lemihloliso yezimsec.
Sibona ukuthi ukuncishwa kwawo imali kuyabangela i-corruption khona ngale kuzimseki njalo. Ukuthi abantu bayakwanisa ukuthi bephiwe ama-certificates angasowabo. Sake sakubona lokhu kwenzakala ukuthi umuntu uyanikwa imhlomelo engayisho yakhe. Lokhu kuyabangela ukuthi izimseki ingatholwa kakuhle ngabantu. Besithi hayi asibhaleleni iCambridge ngoba istandard yama examinations lapha eZimbabwe iyayehliswa kakhulu ngokungaphatuka kuhle kwezisebenzi zezimseki.
Imizamo yokukhuthaza uhulumende ukuba abhadale isikwelete sakhe kuzimseki idibana lobunzima uhulumende ethi kalayo imali. Uzaya uthi alikho iqiniso kulolu daba ngoba uhulumende elakho ukuyithola nxa ezinikele.
Uhulumende ulayo imali ngoba sibona thina ukuthi uyathengela ama-parliamentarians izimota ezifika ku-6 million. Ama-priorities zikahulumende ufuze etshintshe.
Selokhe babhalela izimseki incwadi bayinikezwa zimhla ka-11 impandula lonyaka, likhansili lokhe ingakaphenduli ikhomba inyathelo engaphathisa ngalo kulolu daba. Izimsec yikhansili enkulu ephethe ezemihloliso eZimbabwe, njalo inkulungwane lenkulungwane zezifundi ezikuzigaba zika-grade 7 ordinary level le advanced level ziphakathi kwemihloliso eqhathe kileyo elizweni sikhuluma kanje. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.